ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani sulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 kuNhlolanja 2020 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano kamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso zesigaba seMandebeleni bexoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela eGugurahundi kuchiya abanye belethemba.
Ungaphathisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuthezwi akulanto eyaphambili. Kodwa uma abantu bekhulumisana batshengisane ukuthi kambe singathini.
Kodwa abanye bathi umhlangano kaMnangagwa lenhlanganiso zeMathebeleland yizeleze.
Engingakwaziyo ukuthi kune-sincerity kungeni ngomuntu ofuna ukusebenzisa abantu enze ngani yaxoxisana labantu ebesekhatha amaphilisi ezenza ukuthi umhlaba ucabanga ukuthi indaba yeGugurahundi ilungiswa yena engalungisi lutho.
Kusungulwa umsakazo wesisuthu esigabeni seMathebeleland South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuhlangana kukamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso eziphansi komanyano weMathebeleland Collective okwenziwe izolo kobulawayo kuxoxiswana ngendaba ezimqoka esigabeni seMathebeleland kuthiye abantu balesi sigaba belembono etshiyeneyo. Lokhu ngokwesibili ukuthi uMnangagwa ahlangane lenhlanganiso lezi. Okunye okwavunyelwa nayo emhlanganweni wakuqala nyakenye kubikwa kungafikafezwa ukuthiyela uMnangagwa ethandabuza emhlanganweni wayizolo. Abanye abafana lo wayengumphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko umnumzana Chingadube uthi inyathelo elithathwa nguMnangagwa liyancomeka. uMnangagwa wetheswa icala lokuba lesandla kumbhuqazo weGugurahundi ngoba wayengumphathi ntambo wezomvikela ngesikhathi ivuyo le-5th Brigade lize libulale abantu abacathengelwa ukuthi bangedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000. Siqale ngokubuza uDube ukuthi kuyaphathisa na okwenziwa nguMnangagwa.
Ungaphathisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuthezwi akulanto eyaphambili. Kodwa uma abantu bekhulumisana batshengisane ukuthi kambe singathini. Uyabona into yeGugurahundi iyeye sikwazi ukuthi sikhuluma ngabantu abafayo kudala abangasoze bavuke. But sezibeke sibone ukuthi kwenziwani ukuthi labo bantu aba-affected abaphilayo bangenzelwani, kungenziwa njani ukuthi kuthotshwe abanxeba lakibo. Ngiyabona yinto eqakatheke ukudlula zonke. Yikho-ke linto ezanjengoprezidenti ngiyayithanda sibili ngoba ngemva kwalokho akulamuntu owayekhuluma nangakho. Kwakuzila nje ukukhuluma ngakho.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli engxenye lapha engaba efuna ukuzigeza nje ukuthi umhlaba ubone ngani kukhona kwenzayo kodwa yena ngaphakathi engafuni ukuthi akwenze lokho akwenzayo. Likubona njani lo?
Hayi, lokho akuthi laba abantu akhuluma nabo bayakhuluma nabo bayaphendulana bayamtshela lokho abawukhulumayo. Unfortunately kade lingekho mina kodwa ngiyakwazi ukuthi labo abakhona kade khuluma labo ngabantu abazinzileyo labo abalemqondo. Uma kukhona abakuswelayo bayamthila kodwa ngakahambanga kade bengasoze bamthele kodwa babengelalolelwa ilo thuba. So okunye sikhanye sikhumbulisa kuphela ansazi.
Kuke kwakhulunywa phambilini ukubana kungcwatshwe katsha amathambo alabo abasishiya ngesikhathi sombhuqazwe. Abanye bakhala ngokuthi kuyabasokungani kuyaphazanyiswa amasiko lokunye okunjalo.
Amasiko athiyeni kulabanye ebasikweni abo okungenziwayo lokhu okuthi umuntu ofileyo agejwe kodwa abanye njalo amasiko avumile ayisikuthi ba lokuzini ba fosilwa ba bayo ngamandla ukuthi bakwenze lokho. Uma umuntu esazi ukuthi amasiko yibo awavumile uyabatshela nje ukuthi hayi mina ngilani njengalokho awulanto engiyifunayo.
Lo ke ngumnumzana Chinga Dube owake waba ngumphathi ntambo ozabalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudabalunye isiphathamandla somanyano wamathobeleland collective unkosikazi Jenny Williams ulandule imbiko ethi wancoma umphathi ntambo wezokulima umnumzana Parents Shiri ngokulalelisisa kudaba lwegugurawundi. UWilliams ubelandula amazwi awethulwe enkundleni yeTwitter ngunobhala kugatsha lwezembiko umnumzana Nick Mangwana. Ephendula enkundleni inye, uWilliams uthe yena wayethe uShiri ulalela kudaba lohlelo lwezambezi Water Project hatshi olwegugurawundi. UShiri ngomunye wetheswa ukuba lesandla kumbhuqazo wegugurawundi ngesikhathi ezithi nguJesu onsundu kumbe Black Jesus ngesiNgisi ngoba wayezithi ulamandla okupha kumbe ukuncitsha umuntu umphefumulo ngesikhathi segugurawundi. Ukuhlaziya udaba lomhlangano kaMnangagwa sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuxoxisana ngendaba yegugurawundi ngibona ngazathi ukuthi uyakwanisa ukuthi uyexoxe nabantu akusiyontendi, but engibona ngani kulolu hlupho yikuthi kungakhayela kusukela kumnyaka ophelileyo ubuyile wahlangana ne-Civil Society wahlangana nezinduna kathi esusephendukile futhi wahlangana lani ne-Civil Society ukuthi uzasindephinde ephenduke futhi ezohlangana nabantu, but kangikholi ukuthi yikho khonokho kwakufunwa ngabantu bemandebeleni. Abantu bemandebeleni bayafuna bengahlangana la bemtshela abakufunayo sebese siyakwenza, but uma singahlala namhlanje kakukho lokhu kodwa okubambekayo osokwenzakele ngaphandle kokuthini ngokube exoxo labantu ethatha amapikitha engingakwaziyo ukuthi kule-sincerity kungeni ngomuntu ofuna ukusebenzisa abantu enze ngani yaxoxisana labantu ebesethatha amapikitha esenza ukuthi umhlaba ucabange ukuthi indaba yegugurawundi silungiswa yena engalungisi lutho. So ngibona ngathi kokulo hlupho khona kuba balowo ngabe uthi exoxisana nabantu kube lokuncane okubambekayo ukuthi hayi lokhu sokwenzakele lokhu sokwenzakele, kodwa akula ngitho lokhu kodwa esingakubamba esithi lokhu sokwenzakele ngaphandle kokuthi kunathwa amatiye kuthathwa amapikitha yikho mina sengikubonile kuphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzaqhubeka elokhu ethatha imfanekiso nje kuphela yini kumbe kukhona okuzagcina kusenzakala nxa sikhangelela kusasa?
Okuluhlupho yikuthi ungakhumbula kumnyaka ophelileyo ubuyile uMnangagwa la uthe ngemva kokubuya wahlangana le-Civil Society lezinduna umfaka izibhengu, kodwa ngaphandle kwalokho uzakhangela abasekeli bakhe ongusekretary administration wezanu obhedi mpofu u-deputy minister we-communication energy mtoti lalo u-permanent secretary u-president's office ku-communications utomba uDoti Charama bonke bachaya phansi bathi kwankona kula kuxolisa kwakuyisikhathi senu. So ngibona ngazathi kule nto yodesatoko kulalokho kuthiwo ngu-Emerson Mnangagwa njengo-president welizwe kube laloko kuthiwo ngabantu abasekeli bakhe, and ngemva kokuthi bona betsho njalo bacontradicta yena kasibonange senza anything to them okutshengisa ukuthi yena okuthiwo ngabanye bakhe savumelani lakho. So kungabe kuyikuthi engxenye abantu bemadebheleleni labahlangana lapho uhlangana labo njengenjongo eyodwa yokuziklina. So yikho kulo hlupho khonoko.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ekunhlanganiso ye-ibheju likaZulu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860
la ku 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists iZUJU isikhuthaze onozindaba ukuba bethule indaba eziveza indubo ezihlangana labantu ezigabeni hathi ukuqaphela indaba zombusazwe nje kuphela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma ngemva komhlangano wenzelwe eHarare lentatheli izindaba ezivela kumakampani achiyeneyo, unobhala wezoji umnumzana Fosa Dongozi ukhuthaza izintatheli izindaba ukuba ziqakathekise kuloba lokusakaza indaba zikaZulu. Uthe kuyadanisa ukuthi indaba eziningi ezibhalwa kumbe ukusakazwa izintatheli izindaba kulezi nsuku zikhangele kakhulu abantu abasezikhundleni lemahhovisini hatshi abantu kazana. UDongozi uthe ukungalobi indaba zikaZulu kwenza indubo ezihlangana labantu abaningi zigcine zisiba into yansuku zonke kungela maqhinga okuzilungisisa.
Kwesilohlelo kuhlelo lolu siyabe siya ezigabeni ezijiyeneyo sifundisa intatheli izindaba ngoba into esinanzeleleyo ngeyokuthi kaninginingi intatheli izindaba njengentatheli izindaba sijayele ukulandela labo abemahhofisini omama labo baba laba abagqiza amathayi singalaleli kumbe ukubuza izakhamizi ezisemakhaya ukuthi zona zicabangani ziphatheka kanjani kunhlelo ezijeneyo.
UDongosi uqhubeke esithi indaba ezihlupha uZulu ziyehlukana ngendawo, kungakho ke kufuze intatheli izindaba zikunanzelele lokhu.
Njalo okuphatha izakhamuzi zemadolobheni njengaseHarare lapha esikhona ngasithi le zakhamuzi ezisekhezi kubo Sontala kumbe kubogogo esanyathi khonale zitsheni. EHarare kuyabe kungela ndaba zamadibha, kodwa uza kuzwa bebuza ngani ngendaba zamanzi ukuthi amanzi aphume empompini zabo ingcekeza kumbe idodi akula uyithwalayo ukuthi ayeyilahla. Kodwa sisuka lapha sizabe sesingena ezigabeni kubomashonaland east lakwezinye izigaba lapho siyabe sesizwa-ke manje umkantsho wendaba ukuthi izakhamuzi zikhala ngani.
Omunye akade enxuswe emhlanganweni lo ukuzokhuluma lentatheli izindaba isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi, yena okhuthaze intatheli ukuba sibhale indaba zenkohlakalo eyenziwa ngamapholisa. Unyathi uphe isibonakaliso samapholisa abotshwe edolobheni leMarondela zinduna zabo ngemva kokubanjwa bethatha imali kubatshayeli lapho okumiswe khona izimota kuroadblock, esithi izinto ezinje yizokumele zilotshwe zintatheli.
Sicela kakhulu abatshayeli kombi operators akumelanga biyekele abachayeli besenza lokho nesithi i-bribery kumapholisa. Sizabopha abachayeli, sizabopha abanikazi lamapholisa konke.
Enye intatheli ekade isemhlanganweni lo umnumzana Leopold Mnende we-newsbubble.com yena othe bafunde ukukhulu ngokusebenza ezigabeni.
Sifunda ukuthi nxa sibhala izindaba zethu fuze lathi sikhayele izindaba ezenzakala ezigabeni kulokuthi sibe silandelana lezombusazwe. Abantu abasezigabeni yibo abazazi izinto ezibahluphayo, izinto abazifunayo, njalo lezinto ezibahlukumezayo.
IZUJU izaqhubeka ifundisa intatheli elizweni lonke ukuze indaba ezikuzigaba zilotshwe lokusakazwa kabanzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Izakhamizi zeGwanda South sezilethemba lokusungulwa kwamsakazo kaZulu kulandela inyathelo likahulumende lokuvula amagagasi emanama umsakazo ozasakaza ngesisuthu ngesikhathi umhlaba uphakathi kokunanza ukuqhakatheka kwemisakazo kumbe iWorld Radio Day. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umsakazo emanama ozabamba kumagagazi at 103.8 kufrequency modulation FM ngazuthe waphiwa imvume yokusakaza. Ugatsho lubona ngezamagagazi lokusakaza luthi lumsakazo kaZulu uzasakaza ngolimi olukhulunywa kuleyo ndawo lesisuthu, njalo lo msakazo uzabamba kwamakhilomitha angamathumi amane kusuka emanama. emhlanganweni okuqhutshwe lugatsha lukahulumende olubona ngamagagasi lokukhitshwa kwembiko emanama kuviki edluleyo, unkosikazi Sithembile Ngatho oyisakhamuzi efumugwe uthi sesiside isikhathi belinde umsakazo kaZulu.
Sesilesikhathi lokhu siphakathi kwayo siyizama singaphumeleli. Ngibonga ukuthi kuhle kwacaca ukuthi kungangeni ezombangazwe eziyizo kakhulu ezidiliza inhlelo eziningi.
Umnumzana Simo senkosi Sibanda, ongumbalisi esikolo semfundo yaphansi emanama, uthi ukusungulwa komsakazo kaZulu kuzathuthukisa ezemfundo esigabeni lesi.
Manje ngaso kulalo sesibona khona la sizatshela umntana ukuthi hayi gijime ground, hayi gijime ehlabela laphana, chaya ingungu lapha, ungakuchaya uzahamba kuradio, community radio, sikuzwe layo khona ngakho. Isisuthu besiloku sibuza ukuthi njengoba ngomnyaka ophelileyo uqalisiwe isisuthu sikalisiwe ukubhala ezikolo, besi ababalisi labantwana labazali besibuza ukuthi kati chisutu cha de cho shito ya kai uto chiberekisa kai kodwa hayi ngaso lo hlelo olunjalo hayi siyabonga kakhulu.
Ozulu emhlubulweni ezansi emandebeleni sele minyaka elinde yokusungulwa kwale msakazo. Umnumzana Malaki Nkomo obo waba ngumsakazo we-ZBC waphinda waba ngumeli wedalela ephalamende uthi bekulukwesaba phambilini uthi msakazo le izaphathe zombangazwe.
Kwakungani bakwazi omama, kwakungani imithetho iba nzima ukuthi i-community radio station izahlupha ngalokhu nalokhu abantu bazafake ze-politics leyo mamethini. But ngendlela okuchasiswa ngayo la, isizawutsho ukuthi kutshoni ukusebenza, kutshoni ukuba umuntu we-Gwanda South, i-culture yenu ithini, liphatha njani, selihloniphana, selisazisana. Ngibona uhulumende ngale ndlela sesebenze kuhle kakhulu.
Omunye njalo umsakazo lodumo umnumzana Ompile Marupi uthi inyathelo lokusungulwa komsakazo wesisuthu lo akumelanga kube yize esithi kuzadala ukulondolozwa kwamasiko.
Sikhangela ke constitution yeZimbabwe ithi indimi zonke zilelungelo lokuthi zisetshenziswe, zikhulunywe, zisetshenziswe njalo ezikolweni zifundwe.
Ukhansila wemanama umnumzana Ephraim Nathi uthi njengezakhamizi bazasebenza ndawonye ukuze lo msakazo uphumelele.
Lokuthi sizakuthatha ngaphi ama-resources angikhona kuzaphuma isoko singabantu siyi-community, silabantu bethu abakubhizinisi abangaphi, bonke abantu abakhangamile bangasincedisa, singancedisana lapha ngoba into yethu.
Unkosikazi Vivian Marara Jangaja, umqondisi wenhlanganiso yomsakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Station ZACRAS, uthi uhulumende kumele akhulume senza.
I-government ibisikhulumile yathi okwa 2020 bazabe bekhangele kakhulu ukunika 10 izigaba okumele zithole ama-license. Isifiso sethu yikuthi kube kulokhe kusiya kukhula izigaba zonke zithole ama-licenses. And ithemba lethu ngelokuthi uhulumende into le ayiyenzayo uyenza eleqiniso lokuthi ufuna ukunika abantu sibili abafuna ukubroadcaster kumbe ukwenza indaba zama-community radios.
NgoLwesine leZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemsakazo ele World Radio Day. Indikimba yokunanza ilanga le World Radio Day lonaka ibigijima ngala amazwe athi le msakazo inqubela phambili lentuthuko kumbe Radio Diversity and Development ngesiNgisi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lingali tshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele eParliament engwebandla leMDC. Sixoxa ngomonakalo odalwe lizulu lesikhukhula eliwone kakhulu eBinga. Okokuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga Khanti.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo usunjani ebinga lapho sizwa khona kuthiwa konakele ngezulu lesikhukhula?
Oso kukhona ngakhesi ukuthi amanzi asehlile sokusele nje ugeleza izifula. Imizi sikhanya sobala lapho kwadilizwa khona ngamanzi. Abantu abadilizelwa imizi sebabaleka emizini yabo khonapho kwakule mizi yabo. Sebehlala endaweni ezingane ziphakeme, behlala lezihlobo nabangani. Ngisuka khona izolo ngithiye izulu selingane liyaqalisa futhi kuhlehleza, bangalibona lisenza njalo sibebaleka sibebuyela lapho kuyabe kulezihlobo khona. Abaningi vele lapho ababehlala khona emzini yabo kakusela lutho olukhona, emasimini kakusela lutho. Ngafika nje kweminye imizi embalwa, kwakulezibaya nje, isibaya sonke sembuzi sachaya phansi, imbuzi zahamba zinjalo. So-ke yikho kukhona kuground ngale esinakoma.
Ye, nxa usitsho wena ukuba na imbuzi zikhanya zahamba ngalamanzi, ukuthi umonakalo okhona nxa sikhangele izifuyo kuphela ungabunganani?
Umkhulu kakhulu umonakalo owenzakileyo laphana, umkhulu kakhulu ezifuyeni, kakhulu ezinjengenkukhu, izifuyo ezinjengembuzi, inkomo. Abaningi inhlanhla yokuthi babengani kudala basebevele bezivulele bazisa ngangaphetsheya kwakhona. So-ke hayi, imbuzi sikulezi nengikhanya ngane zalahleka. I cannot give an exact figure kathesi, but imizi eminingi engayitholayo izibaya zembuzi eziningi kazitshengisa ukuthi hayikwa imbuzi zonke zahamba, akusalanga lutho.
Sike sezwa abanye besithi kungani uhulumende umadolonzima ekuphathiseni abantu khona le bhinga, ungathini wena ngoncedo oluvela kuhulumende? Uyasiza yini uhulumende?
Uhulumende lo uvele njalo noma ungakhangela ivini etsholotsho kuze kwenzakala etsholotsho. Ukuresponda, iresponse kahulumende lo ivele iresponse leyane ngani lesidino phakathi, ngoba nakhonapha kwathi kwenzakalela ngesonto usiyafika olwesibili losithathu. Izisebenzi zikahulumende zazingezihambayo kuphela khona ngale zisiyabona. Lokuyafinyelela lapho kwakucashe khona abantu abaningi zingazange zikwanise ukuthi ziyefinyelela. Ukudla, abantu abanjalo bethe khona balahlekelwa ukudla kwabo konke akade belapho, balahlekelwa yilapho akade behlala khona. Uhulumende izolo nje kulapho ahambe khona esethwele amasaka omumbu ukuthi ebanika. La masaka akhona omumbu mina tshengisa ukuthi khona uhulumende nezisebenzi zakhe kazifikanga kuhle phansi ngale, ngoba ngabe kuthiwa zafika luba zananzelela ukuthi lezigayo sezathathwa zaphukhulwa ngamanzi, akusela lazigayo. So kutsho ukuthi umumbu wonalo uhanjiswe ku-resident minister uMoyo, uRichard Moyo. Kutsho ukuthi ngokuthi bepheka igwadla, sebesiyaphila ngegwadla ke laba bantu, yikho kuthiwoyo. Akukabi ikhempu ngaphandle kokuthi nxa ikhempu isuke yafakwa khona izolo emini, umnumzana uMoyo sesiyafika khona ngale, bekungela ikhempu akade ekhona. Omunye lomunye wama-victims ubezibonela lezihlobo zakhe, yikho kade kukhona. So-ke ngingazi-ke ngaphandle kwegwadla lonalelo ukuthi kuyinokunye abangabe bekuphile, ambone ukuthi kukhona okunye. But into engiyaziyo ukuthi sesikhulume labaningi asebeqalisile ukuncedisa, ukudla kwakhona kuhambe kwafakwa ko-DA khona ngale bhinga, kumelele ukuthi kuhanjiswe ebantwini. But uhulumende vele yiyo indlela aresponda ngayo to natural disaster. Abanasikhathi sokuthi beresponde ngesikhathi esifaneleyo, bathatha isikhathi sabo ukuze beyefinyelela lapho kuyabe kufuna khona ukuthi abantu benye.
Hayi, kuyezwakala. Siyabonga kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga abalaleli, sithanda ukubonga kakhulu amaZimbabweni awalapha elizweni, labanye abaphandle kwelizwe abalokhu betshengisa ukuthi khona bayafisa ukusekela ebhinga. Siyabona uncedo lwenu luyabuya, uNkulunkulu alenzele kuhle ngaleso sandla esiphayo.
Hayi, lathi siyabonga.
Siyabonga kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga North edale lephalamende engwebandla le-MDC, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Okwamanje ke ngitedele emuva kancinyane ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Sibusisiwe Bhuti Amasara, usenator weMathebelele North. Sicubungula ubunzima obubhekane labesifazana ebhinga kulandela izulu lesikhukhula elibadilizele imizi yabo balahlekelwa lazimpahla.
Mina njengomuntu ongumama ngimela omama kumathekele endino udaba olusebhinga lubuhlungu kakhulu kubo mama. Kathesi imizi yabo ihambile, abalangubo, abalazigqoko, abantwana ezikolo izigqoko, ama-inform, amabhuku ahambile according to u-honorable member for Bhinga North. Thina njengabomama esesikuqalisile ukuthi sikwenze kathesi sikhangelane lo dubo olusebhinga North, yikumobilize ama-resources in kind. Ngisitho izigqoko, ingubo, amabhuku abantwana, yonke into enza ukuthi umuntu angavuke khona ekhaya, ngitshelo le midano.
Manje lokhu liyakuthola yini njalo likudinga ngapi?
Kathesi ngike ngaba lo mhlangano nomkhulu webhanga le-Women's Bank, sikhuluma mayelana ngoku-empower omama laba. Ngoba bona bathe bona abasibo ma-non-government organization abangahle baba ne-immediate response to this situation esikhona kathesi. But bona bakhangele endaweni ezeku-empower omama abasebhinga. Okufanana nokuthi ebancedisa ukuthola benza ama-community projects bebaningi. Okufanana nokufuya imbuzi bona bakamamakhethi angikhona. Okwesibili ngokokuthi bebadingele amaphemisi ukuthi i-fishing yabo, they do fishing kodwa bayenza okungekho emthethweni. Sokumele bezuze okusemthethweni bathole amaphemisi ikakhulu kwimpaka omama ukwenzela ukuthi khona la bebe lezi mali zona lezi. Kuhlanganisa nje loko ukuthi khona kade kudubo aphakathi kwalo salufuna ukuthi ngabe kuba le mali ebesakhangela ilizwe liphakathi kobunzima. So sokhangela ukuthi siba-impawe bona ngokwabo omama endaweni. I-Women's Bank khona iyazama. So balokunye abantu abathe ngihambe ngiyazama ukukhuluma lalo omela indawo naleyo benze ukuthi kungaqaliselwa ngaphi, kuqalisela siya ngaphi. Yikho engumumetheli okwakathesi.
Uhlelo lolu olowe-Women's Bank lwenziwa kathesi kulandela izulu lesikhukhula kumbe beluvele lukhona?
Uhlelo lolu lukhanya belukhona kodwa belungakakhanyi ngoba nakathesi ukuthabalala ebantwini abaphansi kunzima ngoba imali zona lezo kumele zibuyele ebhenki kwezethu abanye labo beyoboleka. So bona bathi ukuze senelise ukuboleka laba abaphansi abangalama into payslip yikubaboleka izimali lezo beyi-community kumbe i-branch kumbe i-ward. So kufitha ukuthi omela leyo ndawo sokumele ebe phakathi kwakho lokho azame ukuncedisana labo bantu ukuthi bezame ukuphakama.
Engabe khona odingela abesifazana laba impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, lama-tampons kumbe abantwana izitube?
Ya, khonokho kathesi ngeke ngaba le mpendulo engakusuthisa ngani ngoba ama-non-government organization kathesi ngileqinisa ukuthi nxa befuna ukuncedisa bakhuluma lalo omela leyo ndawo la ngokuhamba bona ngokwabo direct abafana labe World Vision.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sibusisiwe Kuta Masara, usenator weMathebelele North. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, usigqibela ke uhlelo lwethu. Isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani. Ke sikhangele inhloko zendaba. Umhlangano kamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso zesigaba seMandebeleni bexoxisana ngendaba ezigoqela eGugurawundi kuchiya abanye belethemba. Kodwa abanye bathi umhlangano kamnangagwa lenhlanganiso zeMathebeleland yizeleze. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilani.